Ukubana kuyabhaliswa kakatsha ibits lelo kunikeza abantu izithupha, mbona ngazathi kuyinto enhle, kodwa mbona ngazathi kodwa futhi okuqala kunika abantu izithupha, ngoba uma ungathi uyabhalisa at the same time unika abantu izithupha, iprocess yangkhona mbona ngazathi ngenxa yokuthi baningi abantu kuleli abangasela zithupha, kuzathiya abanye abantu bengabhalisanga ngoba bengatholanga izithupha, kodwa bekuze kuqale kubhaliswe abantu, bethi bengabhaliswa abantu bese kulandela izithupha. Njalo siyazi ukuthi bekungakabi lohlelo olucacayo olokuthi labo abalezihlobo zabo ezabulawa ngumbhuqazwe bona kwenziwani ngabo, ngoba uzathola ukuthi umuntu abengalabhethi engelani. So bekungakafakwa uhlelo olucacayo because kulalokho okukhulunywayo politically, kodwa okungasiyo akula clear legislation yokuthi hayi sesirelaxe laphana, ukuthi labo abalezihlobo abale situation enje ibenefit.
Kodwa ngokubona kwakho, nxa kuyikuthi abantu wesigaba seMatabeleland bengathola bona izithupha, bengabhalisela ukuvota ngobuningi na, kumbe vele ukhetho abantu besigaba abasalufuni?
Abantu uma bengathola izithupha mbona bebethole lenkuthazo bangabhalisa. Abantu okudingakalayo ukuthi bekhuthazwe ukuthi bebhaliswe lokuthi bezwisise ukuqhakatheka kwevoti. Okuluhlupho yikuthi eMandebeleni sila abantu abakhuthaza ukuthi abantu kabengavoti, and khonokhana bengaqeda ukuthi abantu bengavoti abakazi becacise ukuthini uma bengasavotanga kwenziweni. So kudingakala ukuthi labo abakhankasela ukuthi bevotelwe, abakhankasela ukuthi ukuqakatheka kwamavoti, kufuze beqine ngamandla ukuthi bekhuthaze izizalwane ngokuqakatheka kwevoti.